ngokubona kwami i-budget leli ubaba uNcube unike imali eningi ku-education yathi 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 ku-higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health, njalo unike 2.4 trillion Ministry of Public Service indaba lezi ezi-social protection. Ngokubona kwami ubaba uNcube i-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe lokhu sikunkinga mbijana, ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion, i-budget belile 58.2 trillion kuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi i-economy yethu kumele iqonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi ngibona njengani okuphume ku-budget leli ayisikho esasikukhangelele.
Manje ngokubona kwakho i-budget le izaphathisa yini uZulu, njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Ngibona njengana abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge-IMTT kumbe i-tax leyana, i-2% tax, ibizakhitshwa. Kodwa khanya njengani ilokhu ikhona. Abantu bebekhangelele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi i-tax free threshold izakhwela ukwedlula i-750,000 ubaba uNcube akhuluma ngayo. So ngibona njengani ula bantu abangathabi le budget leli, kodwa kuzaba labanye abazabona njengani ubaba uNcube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume, ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea yokuthi ube le wealth tax, ubuye lenye idea yokuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees, ama roads anjenge Harare Bite Bridge. Kodwa abantu abaza bhadala ama toll gates uZulu ibona njengani into le iza banzima ukuwamukela njengoba abantu bengenamali eningi.